ubulawayo useyalile umthetho ohlafunwayo we-NPRC bethi awucaci njalo awukhulumi ngeqiniso lokuthi kuzasetshenzwa njani ngoba upha amandla amaningi kumphathintambo wezokukhumisana umlotha okudlulisa amalawulo. Ekhuluma ngemva komhlangano obukhokhelwa nguSenator Damian Muvuri ebulawayo Light City Hall lamhlanje, unkosikazi Priscilla Misa Erambi Mushonga uthe eVictoria Falls bayalile kobulawayo lakho bayalile sebebhekise amabombo ePlumtree wabalisa lezinye indawo abaza kuyathapha imibono kaZulu ngomthetho wokukhumisana umlothalo.
Sisuka lapha siye ePlumtree kusasa, izolo bese Vic Falls, so siza kuye ePlumtree, singasuka ePlumtree sibe sesisiya eGweru, singasuka eGweru sibe sesisiya eBindura sicine ngeChinoy. Abanye labo bahamba bekhulumela the other side, kodwa nxa sesiqedile siyabe sesiqedile ama-provinces onke engu-12. EVic Falls bayalile, lapha kobulawayo bayalile, sizabona ukuthi kusasa ePlumtree kuya kunjani. So ngeke sakhuluma ngokwala kwabantu singakaqedi ama-provinces.
Njengenhlala yenza, ubulawayo uthe eseyalile umthetho owayelilunga ledale lephalamende eMagwegwe, umnumzana Felix Mafa, umasungula lomagqiba umhlangano ngemibono usukume wabonga uZulu lamalunga edale ngokukhulumisana ngokuthula, wadabula amaphepha amumethe umthetho wokukhumisana umlotha ethi azothunuka umthwakazi njalo awakhulumi ngokukhumisana umlotha kodwa ukuthi umadala icala axolelwe.
Ibhili le asiyifuni ngenxa yokuthi ibhalwe ngabantu ababulala abantu ngesikhathi se-Kukurahund, njalo ikhuluma kakhulu ngeziqhatshwa hatshi ababulawayo ama-victims. Njalo minister ulama powers okuyimploya uminister i-report ibuya kuye, njalo uzabona ukuthi i-constitution leyana iyabhalwa kuhle kodwa sebephendula amandla sebesipha u-chief executive officer ozakhethwa nguminister.
Umnumzana Phineas Ndlovu uthe sicolelana kukuphi abantu bafinyeze inyawo abaye kundawo ezalahlekelwa ukuze bazi ukuthi kulokuxolelana kumbe hatshi, bayeke ukuhamba bethunuka abantu ngeGugurahundi yona engamunyethwanga ngumthetho odinga ukukhumisana umlotha.
Hambe case, hambe lupani, they will tell you exactly ukuthi yikho kukhona ubusudinga ukuthi siyaxolelana kumbe kasixolelani. Siyakwazi siyafika ngale lithatha amaphepha ubaba lo ethathe type ebaqhubela bethi move, kuhamba sokuphelile lizihlalela lithi kule reconciliation. Please ake liyekele ukuhamba li lithunuka abanye abantu bezithulele, ake liyekele ukuthi ureconciliator bani athi banenge abantu abafayo.
Unkosikazi Sithabile Hlongwane owasila kuGugurahundi uthe babuyile kodwa kunzima ukuthunuka umuntu osebuhlungwini ngoba umbulali lokhe esembusweni usesithi axolelwe. Ethi badinga ukuxoliswa njalo umbulali uma esiza ngelihle ulakho ukuxolelwa.
Isizalwane sakhonapha eMathabeleland ngihlala kobulawayo. Bakithi kuhle libuyile, ukhe uthunuka umuntu ovele sebuhlungwini limnjalo lisingezelela amanye amanxeba phezu kwamanye ezele ekhona evutha ilangabi lingakacithi.
Ugogo uMancube uthe uyathunukala kakhulu njalo inxeba lakhe kazi ukuthi liyaphela nini, ngakho uManxeba-Nxeba ngeGugurahundi ngomabasa bayamfuna umongameli bezokhulumisana laye bamtshele okusemoyeni wakhe.
Umne wethu phansi uRidi Ncube
ibulawa yiGugurahundi.
Umntaka babakazi wami uNkosi Dube owayenguhead teacher eChewonto esikolo uphansi yiGugurahundi. Ngizwele ngithunuka kakhulu, angisoze ke endlini sokune. Mina engicelayo ukuthi thina la eMandebeleni jikelele sesifuna into eyodwa. Ngicela ukwazi ukuthi liyawazi yini amakhosi aleli lizwe aqala la kule nkosi yokuqala, kule sibili, kule sithathu, kule sine. So sesifuna inkosi yethu yesihlanu lapha emandebeleni
lamuhla ubulawayo ebeganunwabu ekhuluma amazwi ajiyileyo ethi umongameli Robert Mugabe kacace ukuthi ngesikhathi sombhuqazwe nguye owayehlanya kumbe ngabantu ababulalayo njalo ufunelani ukuxoliswa khona kunguye owabulala abantu. Ubulawayo uthe ilizwe lifile kulenzondano phakathi kwabakhuluma indimi ezehlukeneyo ikakhulu abaphuma ngentshonalanga lempumalanga yelizwe abasakhulayo becala abadala bethi bengafi bengakulungisisanga ngoba esintwini ungathatha kumbe uthathwe ngomunye umhlobo uyaxotshwa ekhaya kulobandlululo oluphilayo. Abanye bathe inengi labo mama abadlwengulwa bazalwa abantwana abangela zibongo sebeze bekhulile abanancwadi zokuzalwa. Umthetho ohlafunwayo lo waliwe nguZulu ngomnyaka odlule ngoba ungacaci uphendukile njalo ungacaci kodwa uvikela umawona. Uqakathekisa izisebenzi ezizaba ngaphansi kwekhomishini yokukhumisana umlothwa kodwa ithule ngalabo abawonelwayo bafelwa. Ubulawayo uthe akwenzi ukukhuluma ngokukhumisana umlotha lapho umbulali esasembusweni njalo ebamba abantu ngamandla ukuba axolelwe. Abacuphi lamuhla emhlanganweni bebehlukuluza abantu abakhulumayo okuphose kwadala umsindo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingunompumelelo moyo.